unobhala walenhlanganiso umnumzana Robson Jere utshela amalunga enhlanganiso ezijeneyo kwele South Africa ukuthi njengenkokheli zenhlanganiso ye-ATUS sebephilela evalweni kulandela izehlakalo ezithile zokuthunjwa ukutshaywa lokubotshwa mahlana kwenkokheli zalinhlanganiso uthi icala labo ngelokufuna ukukhwezelwa iholo lokulithola lelo holo. Umkhokeli walinhlanganiso umnumzana Obert Masaraure uthunjwe ngabantu abangaziwayo emzini wakhe wayebonakala esebangwa lezibi elamanxeba okubhaxabulwa kabuhlungu. Utshere uthi sekulokwesaba okukhulu ngoba kuzingelwa ababalisi abaningi kanti abanye bethuselwa ngokuthi batshiye umsebenzi ngoba ma kungenjalo bazawukhomba olotshwala. Laye ngokwakhe uthi usephuma khona kule mbenge yamalahle.
Ngathunjwa zinhloli zikahulumende ezikubutho zithwele ama-AK-47 sizivale ubuso. Ngahlukunyeza ngasengiswa emapholiseni sengisetheswa icala lokutshaya inhloli lezi.
Inhlanganiso eziningi leSouth Africa sezisole ukuhlukunyezwa lokhu zisithi izenzo zobukliwi okufanele uhulumende aphumele obala ukuthi akanandima ayidlalayo kuzo. Isiphathamandla senhlanganiso yebandla leSwaziland Communist Party umnumzana Pius Vilakanti uthi ukuhlonitshwa kwamalungelo ezisebenzi okukhalala umsebenzi lilungelo uhulumende okufuze alihloniphe loba uyathanda kumbe akathandi.
Siyayikhondema kakhulu lesento lesentiwa basebenzi baseZimbabwe. Sithi sitawuniketa i-solidarity kubonke abantu abaseZimbabwe balelwa ukuthi bakhululeke nekuthi bathole emaholo abo. Futhi bacinzedekile namasotsha ne-intelligence yaseZimbabwe iyabahlukubeda.
Le yinto egcizelelwa umqondisi wenhlanganiso ye-Chris Hani Institute umnumzana Sithembiso Bhengu yena othi uqakathekile ukuthi uhulumende aphe ubufakazi obubambekayo obutshengisa ukuthi akasongxenye yodlakela lolu olubhekiswe kunkokheli zenhlanganiso yababalisile.
Uhulumeni waseZimbabwe mawuhloniphe imithetho yabo abayibekele bona ngendaba zabasebenzi, ukuholela abasebenzi, ukuthi abasebenzi babe nama-rights okuzi-organize, babe nama-rights okukwazi ukuhlangana okuvumelekile emthethweni waseZimbabwe. Siyathemba ukuthi i-SADC bazoyibheka le ndaba bakuxike nabo ngoku.
Usenjalo uhulumende weZimbabwe uyayiphika imbiko ethi ukuhlukunyezwa kwenkokheli lezi kwenziwa zinhloli zikahulumende ezifuna ababalisi laba bengaqhubekeli phambili ngemizamo yabo yokukhalala umsebenzi. Uhulumende usanda kubumba inhlanganiso ezancedisa kunkulumo zabaqatshi lezisebenzi endabeni zokukhwezwa kweholo. Mele Studio 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.